Lokho simelele i-government ukuthi isinike imali yokubuyela emsebenzini. So far abakatshengisi ukuba serious ukuthi besinike imali zona lezi. So lokho sizihlalele ezindlini. Thina sikutshoyo ukuthi as long singagcwanga izimali ezikwanayo ukuthi siye emsebenzini, imali ezikwanayo ukuthi sithenge izinto esezidura emagrosi zokubhadala orenti labofuel. As long singasinikanga imali zona lezi sizozihlalele ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esinganani. Esikufunayo imali ehambelana lokukhona kwezinto i-interbank rate esiyifunayo ukuthi ama-salary zethu ezinjalo.
Ye, siyakubona khonokho nxa ukuthi besebenzisa i-rate yalamhlanje siyabona ukuthi ngaba linika 16,800 yokuthi litholeke i-on-call allowance. Kambe uhulumende uyathatha ngaphi imali enjalo baba Pepe?
Imali balayo. Siyakwazi ukuthi kulama-taxi ababhadalisa abantu ama-2% e-taxi bayayekela ifuel ikhwela ngeviki inter-bank rate. Kulama-tollgate awakhwezanga nge-300%. I-electricity bayi-increase layo, yonke into yayi-increase. So imali balayo abangakufuniyo nje ukuthi besinike.
Sizwa kuthiwa abanye benu sebevele sebehambile kule South Africa lendaweni ezinjalo. Kuthiwa bangaki wena ngokuzwa kwakho?
Asika babani, asika, but iningi vele selifunga uphuma, abanye sebe resign.